Nanzi inhloko zezindaba zalamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 13 ngolwezi 2015. Ozifundayo nguNtungameli Nkomo. Kubotshwe abafundi abangamachumi amabili lanye babhaxabulwa kakubi ngamapolisa eHarare namuhla ngesikhathi betshengisela ezitaladeni bekhonona ngempatalo yemfundo besithi iphezulu kakhulu. Abasekeli beMDCT abalichumi lantathu ababotshwe izolo eHarare baqhubeke bevalelwe namuhla njalo bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa. Bekubotshwe amalunga alelibandla angamachumi amathathu lanhlanu kodwa amanye akhululwe namuhla. UZulu uthi umhlangano webandla leZANU-PF ozaqhutshelwa eVictoria Falls ngenyanga ezayo ulakho ukuphendula insinda baphenduli emayelana lelakusasa likankosikazi Grace Mugabe kwezombusazwe. Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai sesole kakhulu unkosikazi Grace Mugabe esithi uphehla udlakela elizweni. UTsvangirai wethule amazwi la emkhosini wokwethula iphephandaba lebandla lakhe elithiwa The Changing Times. KuLive Talk namhla sikhangela ukubotshwa lokutshaywa kwabasekeli beMDCT betshengisela izolo kanye lokubotshwa kwabafundi eHarare namuhla. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 kuqala ngehola lika 7 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080 lo 15460 shortwave. Sitholakala njalo kuFacebook kukhasi elithi VOA Ndebele kumbe kuwebsite yethu ethiwa www.voandebele.com. Ikheli njalo www.voandebele.com.